Thina njengenhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho-ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona zisiya phezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokhu loma kungaphi emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho-ke izinto ziyahlala zikhwela zisiya phezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza lakancane njengenhlanganiso siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo siyasola kakhulu ukwehluleka kwahulumende ukuthi kubonakala usevukele seyiyekelela izinto sekunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo usemangele nje seyekele izinto zigicika zihamba zisiya khona le lapho kusiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa lolu daba
kutshoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kazulu
ukukhwela kwamafutha ezimoto kuzafuqa yonke into isiya phezulu usizi luzaba lukhulu abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla baza kwehluleka ukuhambisa abantwana esikolo baza kwehluleka ukugada izimoto bazaxuma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona kanti-ke labo abezimoto bazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe nezimoto emgwaqweni sesisiya lokhu esibuyela emuva lapho esasikhona ngabo 2006-7-8 kanjalo yinto ebuhlungu kakhulu abantu bathwele nzima okumangalisayo kumele kulungiswe ngandlela thile kumele kulungiswe asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngale ndlela kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho okwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulawa yindlala
udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo ingaphathisa yini
iZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe nemali ezimeleyo ngakho-ke selokhu kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kaliyindawo liyahlala sesibona-ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi lapho somabhizinisi bengalithembi umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i-20,000 i-30,000 i-100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela ngakho-ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe abuyele emalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe i-economy ngendlela efaneleyo kulungiswe ezomnotho ngendlela efaneleyo okuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe nemali yethu yebo kambi imali yethu kuzamele sibe layo kodwa kakumele kuqale kulungisiswe yonke into ikangakabi khona kwendlalelwe hhayi ukuthi ibekwe nje kwenje ingelamandla kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kuliwe lobugebenga ngokuba bona la abantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende yiba bathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobugebengu abuye futhi aphe amandla ezomnotho abuyele lapho ayekhona ngokubuyisela imali ethengayo hhayi ukudlala ngabantu ngale ndlela okwenzeka ngakhona.